isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla zimashumi mabili lasishiya kalolunye kulwezi 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbiko wethu omqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla leMDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi ukukhangela ukuthi andikwahamba njani ngoba sithi kanqobani yokuqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubonjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapolisa. Iqembu lamantombazana ele nobuntu oBabes bembube phela baledlalade elitsha. Silo daba lokuphawulwa kwalelidlalade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu, umkhokheli walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunje uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye bahlale phansi babonisane ukuthi udaba lweZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe lilobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes, njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa iRand lakwele South Africa. Ududuze uZulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyeza maduze. Uthe njalo umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba kumele axotshe umsebenzi ukhetho luka-2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Banga dine ya change they can't deny. Muno munyika change is coming. Musabunduka kuti banga dine ati biskwi not in a thousand years nakanga sekuru wangu chiyenga nakandurako wavinga kumba. Risekuru maakufarisa ma. Mabapa ne jimbone nasi mbinya ikoni.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze eZimbabwe lingethuki. Ngeze uChemba esithi iMDC ngeke yafa yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidemon lika Smith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi siyeza. Lavota ngobunenge. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe. Silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi ukukhetha oluzayo unkosikazi Priscilla Chigumba kasifuni abe ngukhomishini yezokhetho ngoba ulezandla ezingcolile.
Chigumba unemawoko akasiba.
Ilawu ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano wokutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lePhalamende athunyelwe incwadi yiziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesishona kanje. Zitarangundozi death, ma freedoms ne ma rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, hayi wanzobatsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Igama lami ngukufa, inkululeko lamalungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sexhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo walelibandla uNkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu womqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankaga kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi andikwahamba njani ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Usibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akusenabumnandi ngitho bona ukuwodwa nje kodaloku. Kunamsebenzi ezitolwa izinto zikhona zikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo le abasinika yona ivela isasebenzi lutho lokho eyitola ebhenki yangkhona kakuko phela akulabunandi. So esesukufuna ukuthi kakudinge ezindlela ukuthi silungise impikisano le ekhona ukuthi kangqobanga ukhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle, amabutho aphume kuzeki kungalungiswa ke khonokho yini sesilungiselile ukuthi kukhetho olungasoze zintshontshe.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Ngasikhuluma nge-transitional kuyabe kuzosisho ukuthi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane, bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona esisilungisa imigoqo esifuna ibe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho luntshontshiwe kumbe kalintshontshwanga, ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 lokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi uma kusenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe labe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi kuvunyeleneni lapho kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngalowo mbiko?
Lami kungithide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze esehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi kuyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitho njalo ngoba lokhe lavula u-text.co.zw akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamenti. So lifuna ngibuze bani ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamenti. Kwabe sithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi yina intelizantshile ukuthi umbiko lo uvula uvela ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamenti. Yilawo amameseji maningi afika 100 akula ivinge eyodwa evela ngaphandle kwephalamenti.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngombhuqazwe lo ePost Independence Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Gande ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapolisa anqabile ukuthi abantu bajengisele, bantu befuna ukujengisela bekhumbula ucuku lwegugura hundi kuzinto ezidlule nechiye ipetition ku-high court. Kodwa-ke amapolisa pho ukuvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura hundi ikhulunywe ipediswe, njengoba siyabona uformer president Mahlante weSouth Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja. Lakho lokho kode kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission lethihambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani, legugura hundi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yiko-ke amapolisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yiko-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura hundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma izwisise, ngoba abantu ababulala abantu bhukazwe lokhu bekhona. Labo baba ophelezishini, labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula, laba amadaka amanye akhona. Kungaba ngcono kukhulunywe, bekukhulumiswana umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Futhi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokho bengazwanani kuze kuthi amadonga abe nempondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba kaphelwa bahlumukezwa, nanamhla abanye abantwana abalangela ama-birth certificate ngazi ukuthi bathi bayabaphathisa, bafika bakhuluma okuningi. Nalaba abathiwa ama-birth certificate kubhalwa amanga uzokuthiwa umuntu wapho ngufa anon ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni
lemitbezi kani. Abaqoqe wona lo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba gazi abantu abahlunga izwayo igugura hundi iningi yabo siphethela kunhlanganiso isikhathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngumbhuqazwe wegugura hundi ePost Independence Survivors Trust.
Baselupane ngilichayela ihlombe ngosekelo lwenu lengothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo ebiselupane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyelela be-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthu ziyathunqa ngenxa yamafekitali ayithunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavalwa. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthu ziyathunqa? Nanti ithuba lokuhlanganyela lami uPractice Jeremiah owe-Studio 7 ngolesihlanu 30 lwezi kusukela ngo 5:55 kusiya ngo 5:57 ntambama e Rainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana yeFacebook, emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthiwa yileli thuba bantu bakobulawayo lokutsho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho. Libuyele esimeni salo sokuba go-to-to ziyathunqa.
Izakhamizi zelupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zelupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni lelupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni we-Town Hall elupane Women's Center eqoqwe yi-Voice of America imanyene le-Media Center kuxoxiswana ngombuso wezabelo. Izakhamizi zelupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansila wemachia kuward 15 elupane umnumzana Johnny Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, ngikuhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iward le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka appointwa honorable minister kufanele bakhangelane lakho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi selupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngizingalela $196 kusasa ngiyathathi iviki ngikhathe imali esabekayo. Likomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana kanti abantu asilalwazi ukuthi senzeka baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathi njena imali zithathwa yi-council. Kokusho ukuthi kumnyama emehlo nanti into zonke kuya ngokufunda njalo okunye ukuthi siye sisaba ukungena emahofisini siyakhuluma izinto ukuthi lapha siyonakale lapha siyonakale le migogo nje esilayo mamandlovu siyahawula izingola lezimoto ezizesukezi azisahambi ngendle umgwaqo sekafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina uhlupho engilalo lwenkomo yilokho sokwenziwa yilocal board. Bazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte khona. Mina ngingumakhelwane wepolice, so bazithathe khona ngale police bayizivalele esikidi. Nxa khona phana sokuthiwa zikhitshwe imali yangikhona kayi iyabe ingekho njengayizolo kuphose kwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani. Abala donki abalani konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha. Kukanti laphana kwakungamadlelo azo even dakhona phalapho kwakuyitown osokuyitownship yangkhona ngamadlelo azo. So silobunzima bokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sibanda isakhamuzi sempofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina isakhamuzi sempofu nje, so inkomo zethu ziyake zizokudlala ngapha ziya zasuka ngalezibeni sonke ngoba azithatha ezivalela so ngazivalela inkomo ilele kwelanga le 1 $6 so nxa uthi ulenkomo ezingu-10 ezivaleleyo uthotha kumele wazi ukuthi kusasa khona khipha $60 so lohlupho esithwele nzima kakhulu ngalo hlupho lwakhona lonto asikwazi ukuthi singenzani uba vele ziyathathwa sibithi inkomo isenzela sikwazi
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotshwa osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya lapha bembuyela ukuthi bangibona ndokho ngiphakamisisa ndathi ngifuna ukuthi ngikhulume nizo. Kade sindohlupho ngile kuze inkomanyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le mali. Ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zibanjwe zibotshwe uyefinda one uzayithatha ngaphi ngiyisigoga sonomali yona leyo kube sifinda ukuba sifayindele inkomo umuntu okhalikoti ibambe inkomo hhayi mntanami lokho kuba kunzima sho
ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa ikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abasenamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele isigodlo senyakatho emandebeleni ilupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba isigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo ango seziphila nzima le council ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingu Anastasia Ndlovu
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabe sifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla le MDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilitane AG4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutyulwe zafa kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathiwa kuphumelele kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Nsunkulu Mpongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Ebandla le-MDC selili 20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrator siyazi ukuthi bahambile abantu beyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibandla lezalikhethu vela angiyazi lilalele ukuthi abantu abaningi bafunani ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokho kuluhlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MDC abasenzakulungise lokho
ingqobe isukuwe mnumzana Ndlovu
njengoba sekuthilo ke okambongolwane abantu bezano PF singathi basabhoni kabalaleli kabafuna ukwenza okufunwa ngabantu ikhoke njengebandla sesifethi nama demonstrations ethu azatshintsha kathethi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama hour amabili amathathu abantu bathayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama demonstration ukuthi sizahamba sekhempa estate house kumbe sekhempa eparliament sekhempa ke emahofisini akohulumende sithina sifuna okuthile kuzokutshintshe ngakungatshintshwanga kasisuki khona lapha yithi sidaba esilandelayo ngama demonstration esiyakiso ikanti-ke laye-ke umnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic uhulumende ozehlukana lokamgabe kodwa eqinisweni uhulumende wakho umnankagwa simbona ewesi kulokamgabe ngoba abantu sebehlupheka wesi abantu sebelamba wesi akusela mafutha ukuhambisa izimota akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu akusela mali ethengayo yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations-ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana bezimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini
ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana mbongolwane
alingeke basebenza ngalesi sizathu abantu basezimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize ugwala kuqala kuwe labaabakhokhela ikakhulu abe-opposition manje indlovu ukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukubhikisa okwesikhathi eside kodwa siyazi ukuthi nabeyenza isikhathi eside izani kuthengisizaba lamaqhinga amaqhinga okuthi bangenelele bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kwegembe le-MDC siyabona kuthiya phambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhataniswa yiyo la ma-demonstration bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele zisitho esiyizanisebu njalo yiso nale singabachwitha ningabeleku besenza la ma-demonstration sibonile eparliament abantu be-MDC bethaywa ukuthi abasukumelanga umnankagwa bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umudenda ukuthi udenda abe nguye olalela izikhalazo zabo indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi na ufuna ukuthi welaphe imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane lakhona futhi wena myane isicela-ke ukuthi izikhalazo zakho lezi primalaria la sokuqeda imalaria umyane kanti angasithela ukuthi imalaria iqeda kanjani yiko kwenziwa abantu be-MDC
kodwa okuyikho abangakwenza kuyini
ngesikhathi kuyiwa kuma-election i-MDC ayikwazi ukuthi wena akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election kona bekwazi ukuthi kona indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlala etshontshwa ngayo bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathesi bazathatha akufanelanga bangene kuma-election akufanelanga bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kona ilo mnankagwa abangamgoganziwa bengahambi akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo
elakho elokugcina mnumzana Ndlovu ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho libona ingani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni
kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituko kumele ube sekuhlalweni labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu babonakale behlala bethethisa abantu kubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu lalokhuyani
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli se-MDC koBulawayo ubekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsonunguli Mbongolwane bebelosithandekile mhlanga we-Studio 7 inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini ngeviki ezayo. lenhlanganiso ithi lokho kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola lemelika. I-R2s ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba elelesi sindo esiphansi kakhulu kule dola lemelika. Mthwakazi, kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo. Lilale.